Sibonile umhlangano oyiRepublican National Convention owaseMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya belezabuzane elikhulu. Sibonile kulebe labantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda watsho ukuthi hayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi emdule ehle embulala.
Ye, nxa sisikhangela ngapha kuma-Democrats, siyabona uMongameli Biden ungani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kamembijana befaka omunye. Kuya ngaphi konke lokhu?
UMongameli Biden eminyakeni emine edlulileyo usebenze kanzima ukuthi ize-economy, ukubona kwe-America kwamanye amazwe, le mpila kahle nje abantu be-America enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes, insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi uMongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama okweminyaka eyi-8. Chiyangalombili. Wasuka lapho wathatha-ke waphuma owomnyaka emine, waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngama-ofisi amakhulu abo-president bakwazi ukuthi ischedule sangikhona indlela, imihlangano, lokuhamba, lokubhodabhoda, kuba kuningi kakhulu ukuthi loba la usesemutsha ucina udiniwe. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi u-president Biden yena usekhulile. Uyavuma laye ukuthi usekhulile. So kulobu ungabi kwazi ke abantu sokulamadawusi ukuthi bamahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hhayi uthani-ke mphumule. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020, ngizamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazasebenza njani.